isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlabeleli olodumo uOliver Mthokozi kasekho, ube leminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha, njalo ubhubhe namhla emini esibhedlela seAvenues eHarare. Abachayeli bemchova kanye labowindi bavuke behlangana lodubo olutsha lokutshaywa ngamasotsha, bebanjwa ngamandla okuthi behlise imbadalo yemchova. Abenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council bathi akukho okuphume kungxoxo lomqhatshi wabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosiza kuwona lo umsakazo. Umhlabeleli olodumo uOliver Mthokozi kasekho, umthokozi obele minyaka engamachumi ayisithupha lasithupha ubhubhe namhla emini esibhedlela seAvenues eHarare. Umoyi uchiye unkosikazi wakhe uDaisy labantwana abambalwa. Waqala ezokucula ngomnyaka ka-1977 leqembu leWagon Hills elalilomhlabeleli uThomas Mafumo laye olodumo. Wasuka kuleli qembo wabumba ele Black Spirits, wethula ingoma ethi Ndandi Motera eyadla uBhedu. Waba lodumo ilizwe lonke. Ingoma zikaMthokozi zazijulile okokuthi kwesinye isikhathi imilayezelo yakhe yayisiba ngumfutho kubalweli benkululeko. Ngemva kwesikhathi waqala ukulungisa wangena kumidlalo yamabhayisikopo efana labo More Time, Neria leminye. Ngokuya kwesikhathi uMthokozi ubambisene labanye abahlabeleli abakwamanye amazwe abafana leBlack Mambazo labanye abavela kuzwekazi leAfrika. Wakha indawo yokuhlangana kwabahlabeleli ethiwa Pakari Paye eNorton. Umeli weNorton edalele ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa uthi usekhulumisane loMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uMthokozi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomhlabeleli uKhululekani Bethule kumbe uCooksman waqala ngokumbuza ukuthi umkhumbula ngani umufi.
Ya, okwakuqala ngithanda mina ukuthi ngethuleke lapana ukudana okukhulu ngokulahlekelwa yinkunzi enkulu uMthokozi. Engingakutsho ukuthi wonke umkhose, wonke umZulu welizweni leZimbabwe kukhona ekuthola kuMthokozi i-inspiration yona leyana inspire abaculi abaningi. Lami ngomunye wakhona uMthokozi ngomunye wabaculi abangi-inspire lami kenze ngene amakatarini. So besimkhangela njengobaba we-music yeZimbabwe uMthokozi, ngoba njengoba ngisithi ukuthi labontanga abaningi kubona bebesenza izinye ama-collaborations la abasakhula, utshengisela ukuthi uvele ube ngubaba we-music yeZimbabwe.
Yena kodwa njengomuntu lake lahlangana yini lapho endaweni ezokucula?
Mina la ebesiku akube kusiba nje kaningi sishare isteji kuthi maybe concert okabe kulama artists amaningi, so amaningi nje ama-concert ebesishare khona isteji. Kodwa ngaphandle kwalokho hhayi, akusiye muntu engingathi bekungumuntu ebengiseduze laye kakhulu.
Siyabona ukuthi ukuphumelela kwakhe abanye bathi yikuthi ube labo manager lokunye okunjalo okumenze wehlukana laba abanye abahlabeleli waphumelela. Ukubona njani wena khona?
Ye kuliqiniso khonoko kodwa ungakhangela indlela ehamba indlela yakhibinde kakhulu ngoba ungathi uyakhangela ukuthi uqala ukwazakala lokuhlonishwa lokuduma umhlaba wonke ngemva kwama albums amangaki. Uyabona ukuthi hayi indlela yakhe la ayizange ibe lula uthovile ukuthi ufike lapha afike khona ngokusebenza nje. So uba lo manager yena kunikwa kwezinto ekade zicontributa kukukhula kwakhe as a international star. Kodwa okunye i-consistency njengomculi ngizathi mbona nobe kusenza umuntu ukuthi abe vele lokho abeyikho khona i-consistency. Ube nga kungekho isikhathi sokuthi kakhiphe music, kungela isikhathi sokuthi kayenze imali ashiwo behlale active. So khona kuyana yikho umenze wakhulu azasika khona kakhulu.
Ukholekani bethule kumbe uCooksman umhlabeleli ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekovulawayo. Ukusenjalo intathela izindaba yeStudio 7, uEzra Chisa Svanda wenelise ukuxoxa labantu abathile ngembali kaMthukuzi.
Iqhawe lozomculo elazakala ngokuthi nguTugu ngabalandeli balo likhothame ngemva kokugula okwesikhatshana. Njalo ukufa kwalo kwethuse abantu abaningi.
Mrs. Emily Svanda, nami ngijayele ukulalela ingoma zikaMthukuzi kusekela vele ngimncane. Up to kathesi ndingizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi uMthukuzi sesishiyile. Ingoma zakhe eziningi ezinjengaboneria ngezakudala sibili. Odzoka uyamwe siyawazi wonke onalawo mandire ziningi sibili esizaziyo and hayi kunzima ukuthi sibili sizwisise ukuthi kathi why kathi esishiwo ukuthi uhambe njani kathi esishiwo beloke zisamfuna is a legend sibili and njalo besifisele ukuthi sibili ngabe kade kuyenza ama musicians ngabe they should have honored ukuthi yena lo shuwa engakafi.
Ngizibuhlungu sibili ngokufa kwaOliver Mthukuzi. Ngakhula ndlala ingoma zakhe ngizizwa emotini kamami endlini and ukufa kwakhe has really hurt a lot of people. So lala ngokuthula. Rest in peace.
Ibizo lami ngunkwali. Namhlanje ilanga libuhlungu kakhulu kuZimbabwe yonke jikelele, e-Afrika nasemhlabeni wonke nje jikelele, ikakhulu kwezomculo ngoba Oliver Mthukuzi ungumuntu nje waziwa abantu abaningi, njalo umculo wakhe ubuthokozisa abantu abaningi abavela emazweni atshiyeneyo jikelele. Ayi, silahlekile kakhulu, sitshele ingqobe thina njengabahlabeleli ngoba wenza umsebenzi omuhle kakhulu, yakhe indima uyidlalile.
Ukufa kukaMthukuzi kuyaba kusikhathaza sonke sizihlobo zakhe but nama-artist kakhulu ngoba ngomunye wabobhuti bethu njengabo Solomon Skhuza naboLove Moma Jayivana ekade sibonela kuye. Manje mina uke ngibiza mningina uyacabanga ngxa kade uya lapha e-Chai Show yakhe e-Birmingham noma e-Chai Amashows lapha e-Lucky Arikuphi awuye nemabhongo ngesikhathi kona emashows eshethelwa ngama engenamabhongosi. Ngumuntu okade ehlonipha ama-artist amancane abasakhula nje eziyehlisa kakhulu. So silahlekelwe kakhulu ene ngumuntu okade ehlanganisa isizwe sonke saseZimbabwe.
Isintu sithi esihle asidlele, hawu yahamba indoda kwasale izibongo. Hamba kahle tu, alahambi qhawe madoda. Icon yaseZimbabwe, masikhuluma ngeZimbabwe sikhuluma ngale ndoda yaze yaba ubuhlungu inhliziyo yami.
Ngilokudana kakhulu ngokuzwa ngokutshona kukamdala uOliver Mthukuzi the legend. Eshi umdala ebebamba amaculo achiyeneyo, isishoni, isindebele, isinyasarandi, yonke imhlobo. Eshi kule ngoma yakhe ngiyithakazelela kakhulu. Uro doze zababa, doze zababa, baba chitakwa, ayingoma le yesh.
Gladness Mrombezi, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokusishiya kwa Oliver Mthukuzi. Ubuhlungu sibili leqhawe kumusic industry. Ikakhulu vele ngikhule ngisizwa nje abantu simthakazelela sibancane, sizwa ingoma zakhe oneria. Le ngoma yakhe enye ngiyithanda kakhulu ethi Chengeta baba na Chengeta imayina baba.
Kuyadanisa ukuzwa ukuthi uOliver Mthukuzi usishiyile bantu. Ntemba uyalala ngokuthula lapha khona kungethu sile kakhulu ngokuzwa ukuthi Oliver Mthunzi uphile ngiyazi kakhulu kakhulu ngikumbula ingoma yakhe kuthiwa vuma wasakala wathembela ukalusha lokhulumayo
iyezi elimnyama lehlele abantu beZimbabwe intaba idilikile abantu abalankani u-Oliver Mthunzi kasekho iningi lisiduduza ngomculo wakhe ozahlala kuze kube naphakade ngimele Studio 7 ngidilala ngokuthula Oliver Mthunzi igama lami ngingu Ezra Chista Sibanda.
Abachayeli bemichova kanye labo windi bavuke behlangana lodubo olutsha lokuchaywa ngamasocha bebanjwa ngamandla ukuthi behlise imbadalo yabo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngogcweleyo.
Kusukela ngomvulo uhulumende ufake amabhasi kaZupco emgwaqweni ukuze athwale uZulu esiya emsebenzini edolobheni. Amabhasi la abhadalisa idola uhambo olulodwa kuthi umchova ibhadalisa amadola amabili kumbe amathathu. Lokhu sokuvangele ukwehla kwebhizimusi yemchova kanye lokuhlukunyezwa kwabachayeli bemchova ngabebutho. Umnumzana Siphamandla Moyo ngomunye wabachayela imchova yaseNkulumane koBulawayo.
Ya, mina manje njengodrayiva womchova nje ngizibuhlungu into eyenzakalayo eZimbabwe lapha ngizibuhlungu. Siyathaka lapha sithala indawo zamaprize. Khathesi idizili ikhwelile idizili ayehlanga but thina bathi sehlise umchova bathi sibhadalise abadala dola. Kuzokwasithaya basithayelayo into ekhona. Khathesi ngingakhula mbani ozahambisa esibhedlela kuzafunana amaphilisi amaphilisi akhona athe angani njengoba sehlile ukuthi ngisebenzi. Khathesi sengibhakile imota ngihlile ukuthi ngisebenzi imuli yami izaphila njani ngakhona lokhu ukwenzakalayo. Navele ngizibuhlungu vele leyo into ayindabisi vele angeze ngithabe sibili and nxa ikhona othabayo kodwa hhayi thina vele asithabe ngalokhu ubuhlungu lokhu mna ngithaba athoba ngithoba ombayiwa khonapha ebhulawayo khonapha obulawayo but asithabe into eyenzakalayo sicala isizamele okungani lisenzela ngcono bantu.
Omunye njalo umchayeli womchova umnumzana Anele Hadebe uthi bekumele uhulumende aqale ngokwehlisa amafutha ezimota kulokuthi kwehliswe intengo yokugada umchova. Ethi njalo kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane phambilini kokuchaya abantu.
Mna udriver kachova sithole nzima ngokuchaya kuphelele lapha emgwaqweni bathi sehlise umchova ube yidola ifuel ingayehli bekumele uqale kwehla ifuel then kube soku sesiyehlisa lathi amaprize even ukuqala sitshelwe ayikhona uvela sitshaye same time ungakwazi ukuthi uchayelwane siyaphila nzima lapha elizweni lethu into vele zikhwele khona emagroza sekumele sehlise thina sesingasatholi iprofit sesisebenzela amahara sesihlamisa abadala vele okungaveli lutho.
Isimo selizwe sibucayi njalo akutshengiseli ukuthi kuzakuba lobungcono masinyane. Amasosha alokhe ephakathi kwemizi yabantu njalo iningi labesilisa yibo abachaywayo. Iningi lalabo abachayiweyo balimala kakubi lokhe besehluleka ukuthola usizo lokwelashwa ezibhedlela zikahulumende ngoba kufanele balethe incwadi yamapholisa echaza ukuthi balimele njani njalo ngaphi. Iningi lithola ukwelashwa kubodokotela abazimeleyo kumbe ukuphathiswa zinhlanganiso ezizimeleyo. Kwezempila kahle isimo sibikwa siqhubekela phambili sisiba sibi ngamandla koBulawayo ngemva kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwenziwe ngabantu ngeviki edluleyo. Udlakela oluqhamuke ekutshengiseleni kwangeviki edluleyo okwenziwa ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okwesikhathi eside kwengeze udubo kuhlangothi lwezempila kahle langokusilela imithi yokwelapha izigulane. Udokotela wesibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uyalandisa.
Kule nkinga yamaphilisi ezibhedlela engani atholakali kodwa uhulumende uyazama ukuthi asiphe amaphilisi asebenzise inhlanganiso okuthiwa yiNatfarm Zimbabwe iNational Pharmaceutical Company. Abantu laba bayasipha imithi bathenge emazweni imithi le iyabe ifuna into enjenge forex la ini forex le yakwazi ukuthi yahlupa kwezinsuku amaphilisi wonke nje angana asho aswelakala lapha lalapha yana ikakhulu amaphilisi anathwa ngabantu abagula umkhuhlane wamagcikwane kodwa inhlanganiso le iyazama kakhulu ukuthi ngamalanga ngamalanga iyapha iyabisa imithi mbijana mbijana
Unkosikazi Thembelihle Nyathi uthi yena ukhathazekile ngoba bayahambisa abantwana ezibhedlela kodwa baphiwa amaparasethi kuphela emiye imithi kumele bazithengele.
Dudu mina ngilapha impilo nginokukhathazeka kakhulu siyaletha abantwana lapha esibhedlela sesibhalele imithi bethole amaparasethi kuphela. Eminye imithi leyi asitho emafarmasi sokufuneka ama-US dollar asilawo asawatholi sokungathi phela sesingathengi ngalawo amabhondi ngoba siyabe sesithwele nzima ama-US dollar asiyatholi kunzima and futhi sisebunzimeni sithwele nzima.
Unkosazana Sifiso Lunga ongomunye wabasehlelweni lwamaphilisi aphiwa abaphila legcikwane lengculaza uthi ulokukhathazeka kakhulu ngoba ezwe engathi amaphilisi abo azasilela. Ethi uhulumende kasize ngoba ungumzali olabantwana okumele abakhulise ngakho impilo yakhe ibanjwe ngamaphilisi lawa.
Mina ngikhuluma ngiyisakhamizi seNkulumane ngingomunye wabanatha amaphilisi ngizwa ngisiba lokudana kakhulu ngihonga leli esilizwileyo solokuthi amaphilisi aseshoda emaklinika kodwa njengobana la maphilisi kuyiyo impilo yethu ngilokudana kakhulu ukubana manje ngashoda sesizawathatha ngaphi sicela ukuthi uhulumende ngenele kakhulu 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 amaphilisi la ebekhona emakliniki siwathole njengobade siwathola ngoba eyiyo impilo yethu ngikhathazeke kakhulu shiwa sicela lapho uhulumende angenele kungafiki kugcine kufika esigabeni sokubana sigcina sesisifo silabantwana abaningi esibakhangele abakhangelele kithi esibagcinileyo njalo nxa singafa abantwana laba impilo zabo sezithungulekile labo uhulumende sisize bakithi.
Uzulu wakobulawayo ukhathazekile ngokungatholakali kwemithi lamaphilisi ezibhedlela. Okunye okubakhathazayo abantu yikuthi lapho athengiswa khona sethengwa ngedola lemelika abangaliholiyo. Kodwa ke isikhulumeli sempilo umnumzana Solwayo uthi uZulu angakhathazeki ngoba uhulumende uyazama ngazo zonke indlela ukuthi imithi itholakale ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwele Italy lele France phezu kodaba lokuqonga kwenani labantu bemazweni awezwekazi le-Afrika sebebalekela amazweni awe-Europe, iningi labo abafikela kulelo lizwe. Ubudlwangudlwangu obenzakala ekhaya benzakala ngesikhathi amehlo amazwe amakhulu afana lele Bhilithani leMelika elenkinga zawo. Kwele Melika onozindaba babheke ngelokhozi udaba lokuvalwa kwengatsha zikahulumende kulandela ukungavumelani kwamabandla kuluhlu lwendleko zikahulumende. Umongameli Donald Trump athi kumele kube le mali yokwakha umduli wokuvitsha umngcele lelizwe leMexico. Ukuthi kwele Bhilithani udaba lokuxexebuka kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit yilo indaba esegudwini. Okuchiya amazwe la afana le-South Africa, umongameli walelo lizwe umnumzana Cyril Ramaphosa athi umomo usunganeno okokuthi lezi jeziso zenotho ezafakela ilizwe sokumele zisuswe. Lokhu sokubangele ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetsheya zizidingele indlela yokukhankasa ngokwenzakala elizweni labo. Ngeviki edluleyo kube lokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni achiyeneyo. Sikhuluma nje izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ziqoqa ukutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe eWashington DC. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo omunye wabaqoqa lokho kutshengisela.
Yebo ngiyabonga mnumzana. Ye njengezizalwane zeZimbabwe lapha eMelika sithisayide ukuthi sihlangane ngolesihlanu embassy yeZimbabwe Washington DC ukuthi sihande over ipetition yethu ama demands yethu njengezizalwane zeZimbabwe esilawo kuhulumende ka Emmerson Mnangagwa.
Ukuthengisela lokhu kuqoqwa libandla kumbe izizalwane nje zeZimbabwe mahlayana.
Izizalwane zeZimbabwe nje mahlayana ezilapha America.
Ungasitshela ukuthi izikhalazo zenu zibalisana?
Well, ikakhulu isituation ekhona njengamanje eZimbabwe okuhlukunyezwa, ukutshaywa nokubotshwa kwabantu bona bebe exercise ilungelo labo njengokuvunyelwa yiconstitution yethu ukuthi baprotest izinto abangavumelani lazo ngohulumende, esifana lokukhwezwa kwentengo yepetulu esakubonayo emalangana adlulileyo okuyikhona okwenza iZCTU ibize i-stay away ukuthi abantu bangayi emsebenzini. And then sasesibona-ke uhulumende ebuya ngodlame, abantu bashaywa, namanje sizokuthiwa lokhu besatshaywa, lokhu bengenelwe ezindlini one by one. Sithi thina okunjalo kumele kustophe right now, ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s i-same style abasenzayo esakhozela i-Gugrawundi lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Manje libona ungani ngokutshengisela uhulumende wele Melika uzabakwazi na ukuthi kuhamba njani eZimbabwe?
Well, okokuqala njengoba ngishilo ngaphambilini, injongo yethu yikuthi sithumele i-petition, sihende over i-petition ezoya kuMnangagwa. So siqala ngayo uhulumende weZimbabwe, sikhuluma laye direct ngoba uMnangagwa azabuyelana eNew York wasitshela ukuthi yena ungu-president olalelayo abantu. So sinika-ke i-opportunity ukuthi alalele izikhalazo zabantu njalo futhi a-acte on izikhalazo lezo zabantu, ngoba asiboni izinto zilunga ekhaya ngendlela ezingakhona without i-proper intervention. And then on top of that, sitshengisela ukuthi i-international community layo, lamanye amazwe angakwaziyo okwenzakala eZimbabwe, babe le chance yokuthi bazwe first hand from izizalwane zeZimbabwe udubo ababhekane lalo ekhaya.
Likhangelele ukuthi kuzabuya abantu abaningi na?
Ye, kusho ukuthi according to ukumobilize esesikwenzile kuyathembisa kakhulu, ngoba ngizwe abanye ababuya from kwamanye amadolobha besithi baqasha even amabhasi ukuthi babuye ngawo. Lapha ngizwe ngabantu abasePhiladelphia besithi balungiselele ukudinga ibhasi abazobuya ngalo.
Lo mnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseVirginia. Umphathintambo wezemali kwele Zimbabwe, umnumzana Mthuli Ncube, osemhlanganweni wezenotho wamazwe omhlaba o-World Economic Forum owenzelwa eDavos kwele Switzerland, ucine ethwaliswa nzima ukuthi aphendule ngokwenzakala eZimbabwe okwamanje. Eminye yembuzo ebiqondiswe kuNcube yikuthi achasise ukuvalwa kobulembu be-internet okwenziwe nguhulumende wakhe. Yena-ke uthi ngempela okwenzakale ngeviki edluleyo ukubangele umonakalo omkhulu kwezenotho. Asizweni ephendula omunye waleyo mibuzo.
Well, no, indeed, the economic impact is there, it's a negative, that's a downside. But of course, at that moment, there needed to be a response.
Ngempela, umonakalo obekhona, ikakhulu kwezenotho, nezehlakalo zeviki edluleyo. Kodwa okuqakathekileyo kathesi, ulungisisa umumo ukuthi ubuyele kulokhu okade kuyikho khona phambilini kwezehlakalo lezi. Uvalo kobulembu kwakuyimizamo yokuxazulula ingxabangxoza ebisikhona. So njongo kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ubulembu buhle buvalwe kokuphela, bekuyimizamo yokuvikela ilizwe kwesikhatshana, yikho kungathathanga isikhathi.
Lo mphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eseDavos kwele Switzerland. Umanyano wezinkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi liyancomeka inyathelo elithethwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa kwayelokuthi amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zixoxisane lohulumende ngengxabangxoza iselizweni kodwa lokhu kufanele kwenziwe ngonanzelelo. Isiphathamandla salenhlanganiso umfundisi uSens Vanda uthi kuqakathekile ukuthi kuqalwe ukuxoxisane labantu makhaza.
Ngikhuluma kanje kulabanye abantu abalimeleyo kulabanye ababejiweyo. Ngabe inkulumo ingaqalisela phansi ngoba singananzelela ukuthi udubo oluningi olwenze ukuthi bona laba abakhopheli bagcine becabanga ukuthi ungcono bakhulumisane yikuthi ngaphansi lapha abantu yibo abenze ukukhala, yibo ade bekhala, yikho okwenzakale khona umonakalo omningi. Ngakho kumele siqale sisebenze phansi kuqala kukhulunywe ukuthi kathi vele abantu besifukulweni sesimbekeleni bathini, abemaswingo bona bacabangani, abalapha enkabazwe bathini, ngale emashonalendi bathini, emanikalendi bathini. Konke lokhuyana okukhulunywe ngabantu ezindaweni ezizehlukeneyo yikho kumele ukuthi kuyefakwa etafuleni nxa sokukhulunywa-ke phezulu ngale, ngoba ingozi ekhona yikuthi laba bamapolitika bagcina bezikhulumela bona bodwa, kodwa izidingo zabantu abakhala ngokuthi imishova sakwanisi kuyibhadala, akusela mpuphu endlini, abantwana basayenzi.
Kodwa ubona inkulumo lezi ziphumelela njengoba bona abantu bengathembani?
Hayi, ngenxa yokuthi sonke singabantu leZimbabwe ngikhona ngibona ngani sesifike esigabeni lapho esesidingana thina sodwa. Yebo, kulezinto eziningi ezikhulunywa ngabantu, kulezinto ezingungunwa ngabanye bepolitika, kulezinto ezingungunwa ngabantu, kodwa ngibona ngani zonke lezo zinto kudingakala umuntu ongakuthanisa abantu ethi asikhangeleleni zonke izikhalo zomuntu wonke, kutholakale umlamula nkonzo ozakuthanisa abantu bonke. Khona lokhu vele kungumsebenzi wamabandla ukuthi bona bama-church kumele sidingabe ama-bishops ethu akusebenza indaba njalo nje siyakwazi ukuthi kukhona i-National Peace and Reconciliation Commission eyavele yabekelwa khonoko. Mina ngibona ngani lumsebenzi usemahlombe abo ukuthi ngabe bayasincedisa ukuthi kuhlanganiswe abantu kulethwe, ngoba wonke umuntu kumele athole lapha angakhala khona. Thina lapho singakhala khona kukibo abantu be-NPRC besebenza labanye abantu abangabancedisi.
Lo ngumfundisi uSens Vanda, isiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala elizweni.
Okokuqala esingakubeka ukuthi yena umnangagwa ngempela nguyena ophetheyo na ezweni laseZimbabwe noma intethe ehlonywe khunini nje ukuthi ibe iveveza nje njengesidlonono. Ungaze lokho ukuphandisisa ukuthole, then uzozwisisa ukuthi kungani yena ekhuluma ulimi oluthile, ulimi lokuthula nokubuyisana nokukhomisana umlotha nokubeka izikhali phansi, kodwa kuqhubeke udlame lubhebhetheka lusabalala ezweni lonke. Lokho kukhomba ukuthi-ke bakhona abanye abantu oyibona abaqale le nto abanenjongo nenhloso ethile yokuthi ukufezeka into ethile abayifunayo. Yikho-ke ukuqhubeka kuhlukumezeka abantu besenza le nto kukhwezelela ekuthini kuyogcina kususe yena esihlalweni, yena mnangagwa lowo. Noma bangaze baphume bekuphika lokho bekulandula besitshela indaba ethile yokuthula nokumanyana ngebandla lezanu, okusobala ukuthi bakhona bafuna ukuwuhluthuna umbuso baziphathele bona manqamu bawususe ezandleni zikamnangagwa. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi umuntu okhukhuza izithende lindoda ebusayo esebenzelana nabanye abantu abafuna ukuthi bamgudluze bangene endaweni yakhe.
Manje lokhu ukubotshwa kwabantu, ukutshaywa lokunye, khona kungena ngaphi lapho?
Ukuboshwa nokutshaywa kwabantu, ukuhlukunyezwa nje komphakathi, kuyinto enhle kakhulu emntwini ofuna ukuthi akhweze izinga lokuzonda kwabantu ukuthi bazonde baganulwa.
Longe umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecobongola ezombusazwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.